Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka size sifike la silindele ubaba. Ufike umama. Umama efika. Ubaba engekho. Sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Tabengwa yena obhubhe ngolwesine sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-National Hero. Kusenjalo isidumbu sakhe kasisafikanga koBulawayo njengoba kukhangelelwe namuhla.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene. Ubukhokheli be-MDC bubuthene babuya bonke ngobunengi babo buvela kumaprovinsi atshiyeneyo.
Abasekeli be-MDC baphakathi kokukhetha inkokheli yebandla labo entsha. Sikhuluma nje emhlanganweni wabo we-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla lezaphu njalo ongomunye wabantu abahloniphekayo kakhulu abalwa impi yenkululeko umnumzana Dumiso Tabengwa sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-National Hero. Isidumbu sikaTabengwa besimele sifike koBulawayo namhla sivela kwele South Africa, kodwa kasisabuyanga ngoba ibhokisi lakhe libikwa lehlulekile ukungena endizamtshineni. Kubika uAlbert Ncube.
Amakhulu abantu ababuthane egcekeni lendizamtshini eJoshua Mkabuka Nkomo International Airport ukuyahlangabeza isidumbu sikaTabengwa basuke bedanile ngemva kokwaziswa ukuthi isidumbu kasabuyanga ngendizamtshina eze lomkakhe uZodwa. Ekhuluma le ntatheli zindaba, umzekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ubike ukuthi indizamtshina e-SA Airlink ebimele ize lesidumbu lesi ibe ncane okubangele ukuthi ibhokisi lehluleke ukungena. Ngokunjalo isidumbu sesizabuya kusasa. UMohadi ubike njalo ukuthi ibandla leZANU-PF livumile ukupha uTabengwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Ngemva kokusuka egcekeni lendizamtshina uZulu lubhekise koTabengwa e-Four Winds lapho umnumzana Gibson Spanda olilunga lomdeni abike ukuthi imuli sigoqe ukuthi isidumbu sifike kusasa njalo wazisa ukuthi uhlelo abalubekileyo alusoze lutshintshe laloba uTabengwa sephiwe inhlonipho yobuqhawe.
Uhulumende wesethe usemdikleli ukuba yi-National Hero, kodwa akasoze aphambanisa iprogramu yethu. Usezangenela ukuthi ayethatha isidumbu sibuye eHarare sizokhona sibuye ngapha. UTabengwa wathi no. Yebo, siyavuma ukuthi adikleye ukuba yi-National Hero, lizakwenza konke okumele likusupply le mngcwabeni, kodwa ethi program kayidistetshwa, lezethu izikhulumi kazidistetshwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumne wabo kaTabengwa uSipho, yena othe uTabengwa uzabekwa ngomgqibelo esigabeni semanxeleni entaba zinduna.
Ingomgqibelo emanxeleni silahlele kakhulu okunzima kakhulu sibili, ngoba nanguye kade ngathi usengubaba wethu futhi. So nguye kade sihlanganisa ndawonye asikhuze nxa sezinto ezingaqondanga. So silahlekelwe sibili ngendlela enkulu. Nguye kade sibamba ndawonye athi senze lokho, ingenzi lokho.
Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Hlanhla Yamangu endiweni ngomunye walabo abakade belinde ukwamukela isidumbu sikaTabengwa.
Kunzima kithi, kubuhlungu kakhulu
kazi kithi ukuthi kanti into elula enjalo iphutha lingene ngaphi kwakhona. yikho ke kuyasithinta kuyasidlipa ngaphakathi kwethu sizamvalelisa ngosiko lakithi ngendlela yakithi ngoba lapha sikhuluma ngeqhawe
uNkosazana Grace Nuku ngomunye walabo abaveze ukudana okukhulu ngalokho kwenzakale lamhlanje
sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka size sifike la silindele ubaba kufike umama umama efika ubaba engekho sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele zingapi inkokeli ngenxa yokuthi inkokeli sifile umzimba wayo simele uhlupheke kanjalo ofahamba uthiyana nabantu bayo
udabengwa bubhele kwele khinya ngolwesine esendleleni yokuza ekhaya esuka eIndia lapha kade selatshwa khona isidumbu sakhe sesikhangelelwe ukuthi sifike kusasa ngehola lethumi lane ngimele umthakazi westudio 7 ngikobulawayo ngu-Albert Ncube
Abasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa baphakathi kokuvotela inkokheli yabo entsha sikhuluma nje emhlanganweni omkhulu owe-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Izolo leli bandla likhethe inkokheli yogatsha lwabasakhulayo njalo namuhla likhetha abasekeli bakaChamisa abathathu. Umgcini sihlalo unobhala jikelele lenkokheli yabesifazana. Sixoxelo meli weBinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda esemhlanganweni lo wachasisa okunengi.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene ubukhokheli beMDC bubuthene. Babuya bonke ngobunengi babo buvela kuma province atshiyeneyo njengoba usizwa ngemva kwami abantu behlabela bejabula behlabelela upresidenti wabo besitho ukuthi bonakabala omunye upresidenti abamaziyo ngaphandle kuka presidenti wamajaji bona bazi upresidenti owakhethwa ngabantu upresidenti uNelson Chamisa bahlabela abantu kathesi ama province ayangena ayalayina ayavota bavotela ama vice president kusehla kusiya phansi kugcwele kutempi baphakathina kwestadium sase Ascot bajabula ngoba bathi bona iCongress leyo kuphela kwayo yakuthi phela okuyaphutsha ngale kweCongress ukuthi ukuthi sokuyiZimbabwe entsha ngike ngahlangana labanye nje ngizihambela eGweru ngezwe abantu besithi bona bakhangelela ukuthi le RTGS value yayo siyaqansa ngemva kokubana iCongress leyo ingaphela bakhangelela ukuthi le RTGS ingaqansa ngoba umbuso ngokubona kwabo umbuso osezandleni zikaChamisa nezandleni zeMDC hathi kuzaniphile
Ukhetho osolwenziwe kathesi impumela yaziswa singathi ngolwaba sakhulayo kuphela olwenziwe izolo kumbe ilukhono olunye osolwenziwe
akusela olunye ukhetho osuke osoluke lwenziwa ngaphandle kwalaba abasakhulayo kuphela okwakhathesi ukhetho olwenziweyo ngelama youth yilo oluphelileyo khathesi sikhuluma kanje babhiza abanye bayahlabela abanye baphakathina kwestadium bayavota bavotela ubukhokheli babomama bavotela ubukhokheli be-main assembly lokho ke yikho okwenzakalayo khathesi akukapheli kusesekhatshana I think ngikhuluma kanje mbonangani sokuvote ama-provinces mhlawumbe awafika amathathu kumbe amane phakathi kwama-provinces angu-13 esilawo ngoba sinama-provinces angu-10 ngaphakathina kwelizwe besokusiba lama-provinces amathathu awaphandle kwelizwe so yikho okwenzakalayo khathesi ngasegwele
libona ngani lizaqeda liwugqibe umhlangano wenu njengobe kuvele kuhleliwe le mpumela liyazise namhlanje
sikhangelele ukuthi kungaba njalo kodwa ngenxa yokuthi ama-delegates asuke abamaningi ukwedlula lokho kade sikukhangeleli besingakhangelanga ukuthi abantu ngobuningi babo bazabuya ngenxa yobunzima obutholakalayo ubunzima bokuswela amafutha okuthi abantu behambise njalo ngibona ngani singangena kuze kuyefika ngaphambi kwehola elanamhlanje lobusuku banaphakathina kwanamhlanje ukuthi ukuthi siyangena kuMande.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North etalele parlamente njalo ulilunga leMDC sixoxela esegweru. Umbukiso weZim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika uyaqhubeka namuhla lapho kwenziwa khona imicimbi echiyeneyo. Komncintiswano wokudinga isiqamula mayezi owemizimbabwe USA oyenziwe eMadabukakusa kunqobe uNothando Jack yena usekhangelelwe ukuncintisa kumizimbabwe ekhaya. UNothando ulandelwe nguNatali Mushore obe ngu-first princess kwazothi uNyasha Madzakure waba ngu-second princess. Namhla kulo mdlalo wenguqu lapho kuyabe kuthengiswa khona ukudla kwesintu. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usembukisweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Yebo Ntunga, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kwenzakalani eChicago namuhla?
Ye, kuna manje ke ngisenkundleni lapha ke esikolo lapho kudlala khona ama team amane. Engobukileyo kathesi iZim Atlanta leChicago. Sibili umdlalo wangkhona ukhanya uhamba kuhle okumangalisayo. Ungazani ke iZim Atlanta iyanqotshwa ngetuka not iChicago. So kuyafiwa lapha ke intukameli. Kuzobuya ke nxa sikhangele abantu abadlalayo khona apha, abanye bangkhona ngamajaha asakhulayo njalo abanye abantu angani sebekhulile kancane. Kodwa bakafiki phela abaningi bangkhona ama-60 years. Ngase sikhangela futhi okunye kulokudla okuphekiweyo sibili okwesintu okumnandi kakhulu. Ngike ngathaya umngqutshu lapha Ntunga, ngathaya ke le nhloko lamangqina into ezinjalo ezivele ekhaya. Nxa usibukhangele futhi le dobi into ezihlabusayo sibili okunye okumangalisayo. Siyabona okunye okwenzakalayo ukuthi abantu bakhuluma kakhulu ngezamasiko lapho ukuthi kambe abantwana babo bayangaphi empilweni. Njengoba ke abaningi sebathatha isiko lalapha, abanye bazalelwa khona abantunga sokuthi baze bebambe isiko kungazani kuyahlupha kakhulu. Kodwa ke ngathi engubukeleyo kathesi sibili inguqu imnandi kakhulu inguqu yangkhona. Nxa ubona abafana belitshayele emambuleni kanje umnandi kunye okumangalisayo. Ngikhuluma nje kathesi i-offside kodwa ulebusekele kwahamba kwabanjalo. Umndodo wangkhona Mtunga ukhutumbekwa uyazi ukuthi eyobelahlohle wabetshayele egangeni kodwa kade i-offside. So kunye ke Ntunga ongafisa ukwazi kuyinfoyi.
Isikhangele zamabhizimusi lapha Dube, osomabhizimusi kade bebukisa. Nxa ukhuluma labo bakhona yini abathi batholile mpela ama esingathi i-business babatholile abantu abafuna ukudlelana labo bathenge mhlawumbe abakuthengisayo?
Ye, kunjalo sibili Ntunga. Okukhanya sibili kukhona lapha bengikhuluma labanye osomabhizimusi obunye wabo ngokuhambisa impahla ekhaya. Abahambisa lokho ama-drum uthi ke abantu bebebuya bebaningi lapha kade etshengisa khona impahla zakhe. Kuzobuya ke abanye njalo abaningi bathe bajabule kakhulu ngoba kade kungaso bantu kuphela abale Zimbabwe kade besembusweni wabo somabhizimusi. Labanye ke abakhona apha eMelika lo munye nje oyedwa okuthi kade vele eMexico kukhanya zani bayathanda sibili ukuthi bezwe ukuthi ilizwe leZimbabwe lime njani. So sizwile njalo labantu be-embassy bebengafuni ukuthi bekhulume lathi kodwa bebekhuluma sibili bangalo bathi hayi kungani labo bathakazelela ade bekubona. Kuzobuya ke le-MDC la kade ikhona khonapha itshengisa-ke impahla yayo okunye kade belo amakhepesi belo umculo belo nto eziningi sibili kakhulu. Njalo labo mama be-MDC bakhankasela ukuthi baqoqe isicathulo eziyanikwa abantu abangani bayahlupheka kwele Zimbabwe. Mbona ngazani ke umkankaso wabo bathi uhambe kuhle kakhulu. So khonokho ke kungabe kungaba yibhizinisi kodwa ikhonokho nje abakukhankaselayo. Kuzobuya ke omunye usomabhizimusi ovela kwele Zimbabwe ukhona khonapha-ke uthengisa inkomo. So uthi yena beze batshela lapho abantu ukuthi hayi yena ule nkomo zakhe sibili azifuye eplazini ngakho uyafuna ukuthi adlelane labanye abakhonapha kwele Melika. Ukudlelana kwangkhona kuyabe kunje Ntunga uthi nxa ufuna inkomo kumbe zingu-10 osuza kwenza wena suzathi ke uwode khonapha kwele Melika ubhadale nge-US dollar yena sekunika uplatform kumbe kuthiwa yini inkomo enkulu yangkhona yena leyi abe sekunika khona ngapho kodwa ibhadale nge-US dollar engapha. sokunjalo kwentunga.
Mhm, hayi siyabonga Dube. Ukhulume ngokudla kwesintu, akhona amasese.
Hayi ukhanya ngazani amasese mfana ekhaya akhona sibili ngingabona. Wona lana owaziyo mvuka Nkomo. Ave sinandi ngendlela okwaziwa kubona yawuzi abasese anjengamahewu ungavele uwanade ke fowethu yeyi wena uyahamba ubona izinto nyakuthela sokunjalo Tuka.
Hayi siyabonga Dube ngokuba lati kuhlelo
enazokile kakhulu Ekhomo ba
lo-ke ngu-Gibbs Dube intatheli zindaba ye-Studio 7 sixoxela lapho esembukisweni we-Zim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Thondela Ishoko, yena owaqala uhlelo lwe-Keep Bulawayo Clean Campaign. Seze ukuthi ngeviki edlule uShoko wanxuswa kwele South Africa ukuze aqale uhlelo olufanayo. Wothambe kuye siyezo kunenge. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo, asithinteni udaba olukhona egodweni. Kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo olufanayo kwele South Africa?
Ngiyabonga Mike lokusinxusa namhla. Namhla ngiyajabula kakhulu ngokukwanisa ukukhuluma lawe ngikutshela ukuthi sahamba njani e-South Africa. Sanxuswa ukuthi siyenza i-clean up labanye esahlangana labo through i-social media labo abathanda i-environment. So basinxusa Deep Sloot ward 113 Johannesburg. So sahamba sibili sahlangana labanye sabonisana le mkankaso wethu esiwenza ngapha ekhaya koBulawayo. Safundisana, sabonisana ukuthi hayi nxa sifuna ukuthi sibe lama environment amahle kumele sisebenze kakhulu lama communities ethu. Sifundisane ukuthi ingcekeza ayibambi muntu oyabehlezi phansi, so kumele lathi senze njani sibe active lokuye keeping ngekeza where it is piling up. So sibili hayi ngiyabonga sahamba kuhle sibili lomkankaso lo sukhona eGoli.
Awungitshele ke mnumzana, njengoba uhlala koBulawayo uhlelo lo luzabe lusebenza njani, njalo ubona ngani uzabe usebenza ndawonye nalabontanga abadabuka kwele South Africa?
Yes, hamba phambili buti, sizasebenza kakhulu le the council ye Joburg lama volunteers ahlangana lawo. Siyabe si-share information kakhulu and lathi sizazama ukuthi sibanxuse beke befike labo koBulawayo and lathi sikhangelele ukuthi sibuyele khonale. Khuluma kanje siplana ukuthi before si-celebrate i-day 1000 e-Keep Bulawayo Clean sizahamba foot eJoburg siyenze enye clean up on a special day. Sizalitshela lani in advance ukuthi nxa kulabanye ababeseduze khonale bebuye besijoyine. So hayi umkankaso wethu uqalise sibili koBulawayo kodwa sukhona eJoburg. Siyajabula kakhulu lakho lokho.
Hayi sikuzwile Shoko. Isikhathi yiso sesiphelile, sesidliwe ngumangoyi mnumzana Gqiba uhlelo.
Hayi ngamazwi amalutshwane nje ngifuna uku-encourage bonke abantu ukuthi sibe proud of i-environment yethu. Singayekeli ama-dam site abe khona in our surroundings. I-environment yethu iyatshengisa lathi ukuthi singabantu aba-clean. So let's push for that. Yeah, hayi ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi du mthwakazi omuhle lapha besixoxa lomnumzana uThondela Shoko, yena owaqala uhlelo lwe-Keep Bulawayo Clean Campaign. Singakagqiba uhlelo bengifisa ukuthatha leli thuba ukuphosela amazwi amabili amathathu kule muli ekababa uDumiso Dabengwa, yena owasishiya ngeviki edluleyo. Kule muli ekababa uDabengwa ngithi langaleso sikhala ndawonye njengelizwe. Kuwe baba Dabengwa sithi hamba kahle qhawa lamaqhawa. Sohlangana phambili. Isikhathi yiso esingasavumi mthwakazi omuhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BIGMYKE3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezichiyeneyo esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 p.m. kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Sibongeke o Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela kusihlwa namhlanje bazalwane. Ngiyalamukela lonke njalo ngiyathokoza ukuthi sihlanganele evangelini njalo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhla ngikhangele umbhalo ovela kuPaul elobela kwabaseFilip. Ngikhangele ichapter ka-3 ngike ngibale lapha. Elokugcina ke bazalwane, thokozani enkosini. Ukulilobela futhi ngalezi zinto kakungidinisi, kodwa lina kuyalivikela. Manje lapha uPaul wathi eloba lolugwalo, kuyamangalisa ukuthi yena wayekhuthaza abantu abaphandle ngoba abalobi bembali yakhe bathi yena ngalesi sikhathi uPaul wayesentolongweni. Esentolongweni kungayisiyo leyo ukuthi kuyathiwa kumbe hhayi uzakhutshwa liviki elandelayo, kodwa wayesentolongweni esemelela ukufa kwakhe. Njalo siyakwazi ukuthi intolongo zakudala kwakuyindawo eyayigodola, kwakulubhalu umuntu ayingena phakathi kulamanzi egodola eqhuqhe phakathi khonaphana. Usuku lwanamhlanje kudlule kuye kusasa, kudlule kuye kusuku olulandelayo, engakwazi ukuthi uyaphuma nini kuyaphela nini. Kodwa sihlangana laye lapha kuchapter 3 uPaul esithi kubazalwane, thokozani enkosini. Manje khangela ke umzekeliso njalo lesifundo lapho esingasifunda kuyo uPaul. Niyazi ukuthi khathesi nxa ngikhuluma kanje abaningi bethu siphakathi kwentolongo eyokuswela ukudla, engxenye siphakathi kwentolongo eyokukhathazeka ukuthi akula mali, awukwazi ukuthi kuvuka kusasa uzakwanisa yini ukugada umtshova kumbe ugada ibhasi yemsebenzini. Abanye asikwazi ukuthi kuvuka kusasa ukudla abantwana badlani. Awukwazi ukuthi kumbe umntwana uzakwanisa ukuya esikolo, engxenye baza kumxotsha bambisele bethi buyela ngikhaya uyedinga imali. Abanye njalo uyakwazi ukuthi awukwazi ukuthi kumbe umlingazi wendlu lapho loja khona, engxenye uzavuke sesithi hayi njengoba utshona uletha ukuthi namhla ukwanisi ukubhadala lo linyanga, ukwanisanga ukubhadala inyanga ledlulileyo, awukwanisanga kungcono uhluphume endlini yami. Siyakwazi ukuthi yizinto ezikhathaza abantu zonke lezi. Kodwa ke namhlanje niletha ukukhuthaza ukuthi asikhangeleni umzekeliso kaPaul. Uthi yena thokozani enkosini. Ukuthokoza enkosini kutsho ukuthi luthoko, ukuthokoza kokholo. Ngoba nxa umuntu esize enkosini ethokoza, uthi yena uNkulunkulu sendithatha yonke into endihluphayo ngiyiphanyeke kuwe, ngiyilethe kuwe, mina sengikhululekile kulumlando kulumthwalo, sendithokoza, ngithokoza ngikwazi ukuthi wena sulungise indaba yami. Ngakho namhlanje kumele sibe kwazi ukuthi singalanda uNkulunkulu ngokholo, sithwele yonke imithwalo leyi esihluphayo, sisindwa yizo zonke izinto lezi ezisindayo, kodwa siye kuNkulunkulu silokholo ukuthi baba wena uyakwazi ukuthi ngihlutshwa kuyini, njalo isandla sakho asimfitshane ukuthi sifinyelele singcedise udubo lwami. Namhlanje ungabe ngubhunga umfelokazi, kumbe uyintandane, kumbunga ubaba sibili ngikhaya, uyahlubuluzeka ukwazi ukuthi kusasa kuyavuka kunjani kumnyama. Ngifuna ukukhuthaza ukuthi phakathi kobunyama uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba, wathe bunyameli vuleka kube nokukhanya. phakathi kobunyama uNkulunkulu uyaletha ukukhanya, uyaletha into enhle. Isililo olaso ukukhalo lakho ungabe kusebusuku namhlanje, kodwa ikuseni yakho izaletha okwehlukeneyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olaleleyo, yonke imithwalo ekhona kayiphume kayisuke ebantwini bakho ngegama likaJesu. Sithandazela ukuphiliswa lokusiliswa lokukhuthazwa lentokozo evela kuwe Jesu. Siyathandaza egameni elingaphezu kwawo wonke amagama. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Selethemba libuzisekile kakhulu ngentshumayelo yanamuhla. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalelwe endaweni esijeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders lize lanqoba lalo ngemva kwemidlalo efika phose elithumi lisikhaphansi. Leli qembu linqobe eleTelone nge-1-0. ITriangle United ibengutshikilo panqa 1-1 leBulawayo Chiefs. IMushowani Stars yona inqobe iHarare City nge-2-1. iCapes United layo inqobe iWange nge-3-0, kwazothi iDynamos Dimbare ibe ngutshikilo panqa leNgezi Platinum 0-0.
Abantwana bamandle mama uyitsina la abantwana bamandle mama uyibona abantwana banane bakaNkulunkulu uyibona abantwana banane bahlale tempelini mama uyizole izingane zikaNkulunkulu Usiyababona abantwana bancane abahlale ethembeni bo Uyiba abantwana mama wo House abantwana mama
Abahlale ethembeni
Uyibo ba Hawu
abantwana Abahlale ethembeni
Usizi Usizi
Sizithina
sizise emhlabeni mama
sizile
mama
sizithina
sizina sizise madodzi basiyeluswa
yezithina
sizina mntwana kaNkuluNkulu madoda
sizise
mama
sizithina
sizina abantwana abancane bahlale
sizise
mama
sizithina
sizina swayimvana
abantu
sizithina mama
sizithina sizina
swayimvana madoda bo
sizima sizithina
sizina
sizisiyanambi sizithina
sizinambi talolo thando mama
sizivu sizithina sizina
ngobanja
uma
sesihlele bu
sizithina sizina
sesibona amanxele ezandleni zakho
sizisi
mama
sizithina sizina
Tavato
sisi sisi sisithina sinato
Black Mambazo behlabela ke kamnandi lapho bethi singabantwana abancane abahlala eThempelini besiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ukusiphetha nanze bezihamba phambili. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.